Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU-PF, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla le-MDCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla le-MDC. Lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisibanganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alehlingisi ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsekeli wakhe umnumzana Walshman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphathamandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe. Basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathibeleland South.
Umcimbi lo wenzakale koBulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa, upresident webandla, uVice President uLinet Kore, lo Vice President uProfessor Walshman Ncube, labanye abakhokheli abambalwa bebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazo zonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandlela ku-internet kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka na ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini okukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula kuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMadopo ubesekhaya, njalo maye kwe-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, batshengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ube ngomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe. Ungasela ukuthi sizatho bani esimangele ukuthi afike khona, njalo wenzeni eze efike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU-PF yatshengisa ucuku olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba ngukhulu uhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023 wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU-PF uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngegugrawundi ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo kumbe ababulawayo ngaleso sikhathi utshengise ukuhlonipha wazehlisa kakhulu kule ndawo
lokhu sikudabalunye kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalakwe kungakuliqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ibhetshu likaZulu
emva kwamnumzana Chamisa eBhalakwe angiboni kuyinto embi iBhalakwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe Matabeleland Zimbabwe eAfrika leEurope ikuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika iyafanana nokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni yefika lapho eyamajuda so angiboni icala ngalokho
ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwegugurawundi lucutshungulwe
hayi angingazake ngatsho kumbeni ngingatsho but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lwegugurawundi njalo kufuze ukuthi ekwazi ukuthi igugurawundi is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF laye engangena embusweni ulomlando wokuthi alulungise lolo daba akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe ulomlando wokuthi eqondise udaba lombhucazo olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF so angiboni hlupho kulokho at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalakwe kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona especially izinkokheli okwenza ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani kungaphongi ukuthi ayigugurawundi igugurawundi kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo uhlangane lezakhamizi lingapolitiki kodwa uzwe ukuthi kathi zona zizwa njani njalo zifisayo ngibona ngazathi khonoko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwegugurawundi silukhuluma lupolitical kodwa kuzange lube partisan amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwegugurawundi silukhangele kanje uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Tsvangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID so sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 isinqoba sisenza i-constitution entsha ebeka njalo umbono ewuveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyathelweni zikababa owasishiyayo upresident uMorgan Richard Tsvangirai njalo kube lezikhulumi ezibalisela uvice president umama uKhuphe uchairman webandla uMorgan African Committee kanti obonge abantu ngo Vice President ubaba uMdzuri sike njalo lezi thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members e MDC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona ebekhona ke wonke amabandla ibandla kade lingekho ngele Transform Zimbabwe likhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumelo esivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Dukuzani Khuphe ubenxusiwe ucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa umfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangathisa usiba lothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics kusukela kupresident oVice President Chairperson nje khona akade kungani kuyahlupha sivela kuCongress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe bathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe baba khona ngoba thina kasixoxe umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yiconstitution ye MDCT iconstitution yebandla iyo etsho ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamatshumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minembili 8395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Oy Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane leCOVID liyehla kodwa ke alehli ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane lomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela ke behlanga.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazibangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le coronavirus.
ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelwele ukuthi konokhyano kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba yingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limemetheke unjalo lele le-COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imlayo leyi ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo okumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu bathole i-vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayithenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hawks lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano yinto yinye. La kubona apho ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna nabo kuba ngamakhansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakhansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize ngangeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakhansela endaweni yakubo. For an example, koBulawayo kompa. Kodwa uzothola ukuthi kugcwalise wona amashona.
Ah, manje baqala bayabe lokho becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda. MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele mina sengizovotela ilokunjeni. I-MRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezimpini abantu bakithi. So lina le-MDC yenu namashoneni, hayi alikeni sinikezeni i-chance madoda. Hayi, sike nisibonene lethu nalo iqembu ukuthi lingesihluleka njengani na. Amashona endaweni engaziyo yabo. Suka lapho nithi anihlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu yinto yinye.
Ibingelele abasazi bakaStudio 7, abalandeli bonke bakaStudio 7 esalibona. Asiphepheni bantu bakithi. Kuthanda kakhulu ukuthi lawa mazwi ami eqonde straight. Konde ngqo kule sikhulumeli, sikhulumeli sezana PF, sikhulumeli se-NDC yaland, sikhulumeli se-MRP, ngithi bafowethu lesi sikhathi lesi asisikhathi sokuthi luba nelikhuluma nje lidlala ingqondo zabadala bethu, lidlala ingqondo zethu. Lathi sesikhulile sibadala nje sakubona konke okwenzakalayo. Ngithi bafowethu, luyalazi udaba okumele lilwenze, qhubekani ngokwenza into eziright. Umana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya nalokhuya nalokhuya, izinto ezihleneyo zizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlange. Thina singabantu siyayazi into eright esiyifunayo manje. And futhi ngikhuphuzele kakhulu kubafowethu abasakhulayo, ngibafowethu isikhathi esifikile manje ukuthi asisukumene
Ngiyaxolile ngani ngathola besithu sibinda balaleli ngilungilela lo ngithi njani ukuphila. Ah, ngingilalela lapha lekhuluma ngendaba yabomchopo abantu hey bathwele nzima abantu benkosi badubika. Kamba ngabo khuluma ngiyabazwela abasebenzi sibili kodwa ke labo uhlupho labo laba abantu kuphela. Ah, bathiba ngokuthi bengabona abantu bebaneke indlela abachaja ngayo abantu. Bayabiza imali eziphezulu bayakhweza imchopo izophinga phela kungaselazi ukuthi ntambama babese becharge yabo imali abayifuna. Antika kufuzanga kube njalo kumele bebe lokhuzana lefeyi-1 yegado ngabantu. Kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi uyagada ingxenye ima ngathi ugada nge-$5 kasi ukuphatha ngabo-15-20 kuya ngaselachoyisi ngoba kumele ugade. Kungangani kula bantu abaningi bayakhweza kuphela into ngobacharge abayichajayo. Angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunyi kasibo bonke abenza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo imali hhayi. Uya kusuka endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi i-$5 fike ngale yokuthi 15-20 uzayithatha ngayo imali. Kungaba ngama-holiday bavele bayakhweza kubhizi u-December vele azikhuluma ugada ngemali ezinkalakade ezesabekayo ukuthi uyawugcina usukwazi kathi vele nyanga phekhaya ngasela mali. Abake befunda ukwenza into eyi-1 beyekeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyekeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngeyikhiphiseyi-1 yiyo kumele beyisebenzisa ayikona bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo. Hayi hayi kasuko into eyihlulana abayenzayo ayihle isabazwela sinto ukuthi ukhulumele ngabazwela engene emgwaqweni kodwa izenzo zabo abazenzayo esinye hayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle. Ngisekhawukele emazweni anjengaboBotswana iBotswana balo mthetho u-1 vele awusoze ukucina ukuthi ukhwezele ifike watshela imali engathi ugada ngemali enanileyo nxa ukuthi five pula awusoze uzothiwa kutshintshile namhlanje i-holiday siyakhweza namhla kutheni abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hayi mali abakwenzayo kakusikho kakusikho kade sibamile bayenzenje bengavuleli i-holiday kadisemba abantu bathwele nzima usezeukuthi bazabeshaje imali ezinganani mali funa ukubonti liqinisi akelithi bantu ababathathele izindaba ngama-holiday behambe emarenkini becheke ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu bezabonti hhayi kabaphathi kahle abantu phathe sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 kuthi ifevele kule feyi-1 ayikho nto uzazothiwa khona isekutshintshe wasuba bantu bebaningi kungaba leminyaka liyana iminyaka edluleliyana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encela uveve bekhadi labakhe efike laphana emagetsi uzeuyafithi magetsini nge-disquare nxa usehla ikhombi nje usima lapha zozithi thawu suba sugada 40 sugadela bili abake bekele lokhu beke benza into estrekt nje ukudla nxa bekhala abantu bazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu i-holiday ibuyane lekadisembe zabo bonke abantu bazabe bekhala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana.
Salibonani salibonani usinini okhulumayo usegoli ngicela ukubulisa omama lobaba unagela sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwabami ubheki lomuzi lomenyana lodumo abahlala logogo wabo ngithi bephile impilo enhle. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani ku-Studio 7. Mina ngibuya lapha enkayi kompofu ezweni Kapa. Ngike ngiphawule ngalaba abantu abangamaNdebele abakuzana PF. Laba abantu mina ngombono wami ngosomathuba bathatha nechance yokufika izisu zabo. Akekho umuntu ongatheli Ndebele esazi ukuthi izano yenzani emathebheleland singazabala kwe-ground. Ubheke nje ukuthi yini eyenziwe izano ezweni lamaNdebele. And I don't think ukuthi ukhona engikwaziyo. Nanxa kukhona kodwa kuyabe kumbalwa kusenzelwa nje ukuvala amanhlolo. Thina sifana nentandane ezingalabazali ekhaya. Leli nje zanga vele lasicabangela njengamaNdebele thina. Wena nje oliyiNdebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe futhi labo kufanele ukuthi balifide bathi bangalifide babe besazi ukuthi bafida njengezilwane zabo zonke izinyamazana zabo abalazwe ekhaya ngoba lilande khona ukudla. Awukwazi ukudela abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje uphume uthi qekele uthengise isizwe sonke sakini. Sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and linavele likuzwane lihlalani khona ngapho liyezeleni ithuba lokuthi lize lijezise lisono lesi lisenzayo ukukhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo. Engibona engathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amaNdebele abe wodwa yabomqondisi le yiphathe lengqondo eza lezinto ezilengqondo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqinya icampaign bafundise abantu bazibazisise bonke abantu bemand endebeleni bayezolulandela le nto ezingazo zisize ngaluthi sikhathele kuhlale esigangeni njengezinyamazane sithiya imizi sithiya abafazi bethu abantwabethu bakhula bengasazi uzeuyebona ingane isikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kawukusiyo le nto kade uyifuna ngenxa yokuthi uhlale egangeni njengenyamazane bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo esihlezi emzini yethu imisebenzi yokuthanyela ebhoda kuthanyela bona ngabe bathengisa imali endleleni ma uhamba ungumalayisha kufanele bahambe bekuthathela imali zefika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomela obhoso lapho sikhathela ngiqondanga ubathiwa kodwa ke ngikhulunya indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegameni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambi uyisihambi emazweni uyisihambi lasekhaya ma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqedisisike ukuthi kanti kuqonde ukuthi wani ngani lokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubeleko esikhuluma ekude uyahlala kuphi kulele yakhaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagangeni bebulawa indlala babulawe yizigebengo esizithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egangeni sihamba nzima siyafika ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokho esikukuhlupheka esihlangabezana lakho
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanichina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezi ndizamchina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngokuhloni ngenhlonipho sibili. Likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwatshona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu. Njalo yikho kwezinye isikhathi ubona iMelika ikhanya nxa kungavuka into zokudlangudlangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona le ngamabhomba langamadrone ngoba abafuni into leyani iphinde yenzakale futhi. Lilanga sibili njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba eMelika bakuthatha kuhle. Uze balabana abantu abatshonayo bazilalele kuhle bangakhathazeki emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla le-MDC lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla le-MDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.